Sekuphume imfanekiso emnengi yebulenjini bokuxhumana itshengisa abeZimbabwe bechapha imfula egcweleyo sebebuyela emsebenzini emazweni angumakhelwane. Iningi elisebenza phandle kwelize seliphindela emuva ngemuva kokudlala ikhefu lekhisimusi lehlobo labangani ekhaya. Kodwa kulokukhathazeka ukuthi labo abangala maphepha ongena emazweni afana leBotswana leSouth Africa bachapha imfula igcwele okubafaka ingozini yokugalula kumbe kubanjwa zinyamazana ezifana lengwenya. Inkundla zokuxoxisana lezokuxhumana ezifana leWhatsApp zilama video atshengisa abantu bechapha imfula egcweleyo sebebuyela kule South Africa leBotswana. Omunye osanda kuchapha umncele esebenzisa iganga umnumzana Ophias Sibanda uthi akula abangakwenza ngaphandle kokuthi bachapha imfula ukuze bangalahlekelwa imisebenzi yabo.
Ayisikho ukuthanda ukuchapha imfula igcwele, ikuvuqela uhlupho. Ungakhanyela ipassport yadura ngapho uyabe ufuna ukuthi uphangise ukuphenduka ukuze uthole umsebenzi wakho usakhona.
Baningi abakulesi simo abathi kungcono ukugalula kumbe ukubulawa zingwenya olokuhlala eZimbabwe ongela msebenzi. Inkokheli zenhlanganiso ezijeneyo zibona ngokwabadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa leBotswana baxwayisa ukuthi kuyingozi ukwenziwa ngabachapha ingcele bengena imfula igcwele. Umnumzana Sifa Sithuma okunhlanganiso yeZimbabwe community in Botswana uthi kuyethusa okwenzakalayo.
Ipassport it only cost $170. Asoma lencane amfuna ukwenza ingathi imali encane kodwa compared to impilo umuntu asomali enkulu kakhulu ukuthi ungazwe efele emanzini.
Uchuma uthi khona kuqakathekile ukuthi abantu babe lencwadi zohambisa ikakhulu kukhangelwe ukuthi bangena kwelinye ilizwe bungaziwa okungayenzakala.
Ipassport injengesithupha ekhaya. Ukuthi vele nje uye kwelinye ilizwe kungalaphepha ngisho oluthwele kuyahlupha ngoba kugcina kusiba lezi ngozi ezehlela abantu. Kungabi le ndlela elula yokuthi umuntu abe identified ukuthi ngubani uvelela ngapha.
Umlayizo ofisi yomeli weZimbabwe kweBotswana ngokuthi abantu kumele bethole incwadi ezibapha imvumo yokungena kwelinye ilizwe okusemthethweni ukwenqabela ukuthi abantu bengasifaki engozini bezama ukuya kwamanye amazwe. Umsekeli kameli weofisi yeZimbabwe kweBotswana umzana Witness Ngwenya uthi iofisi yabo yenza konke okusemandleni ayo ukuthi abantu bekhaya bethole amaphepha aqondileyo.
Esikukhuthaza kakhulu sibili ukuthi abantu bakithi abazama ukuba namaphepha kungabetha ube lepassport kodwa but ungela permit kodwa ube la passport something ukuthi identify ukuthi wena ungundlovu wena ungusibanda.
Umnumzana Nqabutho Mabhena ongumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe community in South Africa laye ugcizelelwa ngomlayezo wokusebenzisa indlela eziqondileyo zokungena kwamanye amazwe.
Bengangeni emanzini kumele abantu nxa besiya eBotswana kumbe besiya eSouth Africa bahambe ngendlela esemthethweni.
Umabhena uthi kumqoka ukuthi uhulumende weZimbabwe ayihlise intengo yokugwalula ipassport yona ebiza amadola amakhulu amabili i-$200.
Siyakwazi futhi ukuthi intengo yamapassport iphezulu kakhulu. Yikho sicela uhulumende weZimbabwe ukuthi kumele ayehlise intengo yepassport kwenzela ukuthi abantu bonke abafisa ukuya emazweni angomakhelwane bahambe ngencwadi eziqondileyo, bahambe futhi ngendlela esemthethweni.
Iningi lachapha lisiya ekhaya izulu lingakani kakhulu kodwa lezi nsuku imfula phose yonke igcwele. Kumbiko omumetho kuphephandaba leChronicle utshengisa ukuthi kusukela ngomnyaka 2006 kulabe Zimbabwe bafika iphose ikhulu abagalula bezama ukuchapha besiya kwele South Africa. Ngumqondisi Dube wendaba ze Studio 7 ngisabron kwele Botswana.